Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thandonoka Wande. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 4 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umthethwandaba we High Court usususe udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ngumkhokheli webandla lezanu PF kuluhlu lwendaba ezimele zingene enkundleni.
Edilogwe besala besithi bona abathandi lami oJoseph Chuma hayi bengabantu abadefend izanu badefend umgabe baze basicina bengakwazi ukuthi umgabe seqotshiwe.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abebandla lezanu PF baphomba ukusekela umkhokheli lanxa besazi ukuthi kalahlonzi.
Ingumona abakhokheli bethu kusukela ku-president kusiya kubasekeli bakhe kusiya ku-national chairman kusiya ku-secretary for administration wabumpofu bonke bakhuluma ngelizwi linye ukuthi phansi lodlame.
Kodwa bona abezanu PF bathi abasola inkokheli yabo abazilutho.
Uyafuna sikhangela omama yibo abahlukuluzeka kakhulu ngokuswelakala kwe-transport baluthwana omama abathatha amabhasi.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukusilela kwemota zokuhambisa kuyaqhubeka njalo ukukhuphuka kwentengo yazo okwenzakale izolo kuzabangela ukuthi uhlupho lolu ludlondlobale. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba we-High Court usuwesule udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kuba ngumkhokheli webandla lezanu PF kuluhlu lwendaba ebezimele zingene enkundleni. Lolu daba belukhangelelwe ukuqala ukuthoniswa izolo. Umholi wabehluli uJustice Mary Zimba Dube wesule lolu daba esithi kuzamele isicelo sikamnumzana Goodson Nguni othi ufuna ukuvikela Mnangagwa siqale sihluzwe. Udaba lukaNguni lusemthethwandaba weSupreme Court lapho oluhluzwa khona ukuthi uNguni ulalo na ilungelo lokupha ubufakazi obuphikisa obuka Msengezi kumbe lulahlwe njengalokhu okufunwa nguye uMsengezi. Kusenjalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abebandla lezanu PF baphonga ukusekela umkhokheli lanxa besazi ukuthi kalahlonzi. Uthi lokhu bakwenza ngesikhathi sikaMgabe sebephindile njalo kusikhathi sikaMnangagwa. UMafasibanda uphe njengesibonelo abomnumzana Joseph Chuma loBelieve Gawule athi la kundaba ezifana lokuchiswa kwendlu kamnumzana Saibeth Musengezi webandla lezanu PF kabasoli lesisehlakalo. Ake sizwe imbono kamnumzana Mafasibanda.
Ungabona besithi bayama bona bayahamba asisazi ke ukuthi kathesi kuzathwani ngoba edilogwe besala besithi bona abathandi lami oJoseph Chuma hayi bengabantu abadefend izanu badefend umgabe baze basicina bengakwazi ukuthi umgabe seqotshiwe. Lanamuhla lokhu bedefend amanyala wonala kusasa bangavele bayambone sedliwe uMnangagwa bazadefenda omunye ngabantu abaphonga ukwezela udlame ngokuthanda izikhundla lokuthanda ukugabula. Siyamangala abantu besintwini abafana nalo babu Joseph Chuma ozasapota yonke into nomimbi enefundile zisithi njalo ngomntana umntwana nomfundisi. UChuma wayebamba abantu bakaNkulunkulu abadala bayatsho bathi makaza izizali. Lokhu laye uChuma ufanele ukukhondeme lo babu Gawule umfowethu bafanele bakukhonde. Uma bengabantu sibili bahle ba resign kuzanu PF laba majaha uJoseph Chuma lobelive gawule izihlobo zami ngiyabacela sibili through studio 7 ukuthi hayi abarisayini babuye ebantwini ngoba abakukhulumayo nsuku zonke kustudio 7 kuzondisa abantu kodwa bona laba abahlala khona every 50 meters njengogawule lamangcwaba etsholotsho ayenziwa ngumqashwe 50 meters ilingcwaba kodwa uzabona abantu besenze nje izihlobo zami gawule lochuma chiyanini lokhu sokuyangisa siyabonga.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla eliphikisayo LCCC. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Chuma oqanjwe nguMafasibanda sambuza ukuthi uthini ngembono le.
Uyadanisa kakhulu ukuzwa indoda engihlonipha kakhulu ekhuluma into ezinjalo mayelana ngami njalo futhi mayelana la ngephathi yethu iZANU-PF. Ujaha uSabeth lo obelomonakalo wendlu kuyinto ebuhlungu kakhulu okunjengokuthi thina lathi kuZANU-PF siyamzwela ubuhlungu njengesizalwane salapha eZimbabwe ngaleso senzakalo njalo futhi kulesifiso sokuthi abacwayisisayo amapholisa bacwayisise kuhle kutholakala ukubana lo mlilo uvele ngapi kutheni kuhambe njani. Angazi why abantu befuna ukuhlala begijimela ukuthi kona kungaba le nto eyonakeleyo bahle beyigcone kuZANU-PF kwesongathiwa yithi esiyabe senze leso senzo ngoba ungazibuza ukuthi kona kuyini ivalue kaSabeth kithi esisingayenza ukuthi kona simbombe kumbe simtshisele indlu kuyini oqathekile kakhulu ukudlula okwababa umafa enjiyana okudlula okwababa ujamisa enjiyana okudlula okwababa utendayibithi enjiyana okudlula okwamama uThokozani Khuphe enjiyana ngingabaqamba bonke bebaningi size siyotshisela yena sitshiye laba sibili othona yibo sibili abangathi mhlawumbe bayazama ukunyikinyisa ibandla kodwa ngenxa yokuthi thina we very democratic bazihambela bekhululekile bangena emizini mekhampeni abekhululekile sesingathiselani pho umuzi kaSabeth. Lokho kufuna ukuthi sibe sober about it singakavula umlomo sikhangelisise sidinge abamele beqwayisise bakwenze khonokho abomthetho phela kuphume impumela ezwakalayo lebambekayo ukuthi kuyini okwenzekeleyo njalo kwenziwe ngazisathobani ngoba kuningi okungayenzakala la. You can put ama theories abe maningi ungathi mhlawumbe nguzibani banothengi kumbe nguzibani banothengi kodwa into eqhathe asitholeni ubana kuyini kahle kahle okwenzakeleyo kujaha lo ngoba siyo nto esiyikhwabithayo thina kuZANU-PF asiyobandla elikhwabitha udlakela. We don't do that. Yebo bengaba khona abanye abantu abangakwenza khona kana becatsheke ngaphansi kwebizo leZANU-PF just as much as bekhona abakwenzayo even la ku-MDC kade sesiyi-CCC kodwa kangibona ukuthi i-CCC layo iyaphawula ukuthi abantu kabahambe benza udlame kodwa kuyatholakala ukuthi abanye abantu kapha bengakwenza khonokho akungabike into edefina i-CCC ngenxa yokuthi kona umafa yedwa sedobha isitina wajikijela akumelanga kube njalo kumele umafa azithwalele isiphambano sakhe njengomafa hathi ubana kugconwe ibandla lakhe le-CCC lapho ayabe ekhona khona lokho okuningi okunye ungabe ukhulunywa umunye nomunye ule mvumo yokuthi akhulume umbono wakhe kodwa njengoba ngitshilo mina thina njengebandla leZANU-PF asivumalani lolo dlame yikubona abakhokheli bethu kusukela ku-president kusiya kubasekeli bakhe kusiya ku-national chairman kusiya ku-sector for administration wabumpofu bonke bakhuluma ngelizwi linye ukuthi phansi lo dlame asifuni abantu abahlukuluzwayo abantu kabancinwe kuhle bekhonyiswe kuhle nxa sifuna amavoti.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla leZANU-PF. Izakhamizi zemaphandleni zithi ukusilela kwemota zokuhambisa kuyaqhubeka njalo ukukhuphuka kwembadalo yayo okwenzakale izolo kuzabangela ukuthi uhlupho lolu ludlondlobale. Umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni eRural Communities Empowerment Trust uthi ukuvinjwa kwezimota ezingayisizo zenkampani yeZupco ukuthi zisebenze kubangela ukuthi izakhamizi zehluleke ukufinyelela indawo eziqakathekileyo ezifana lenkamba zamapholisa, izibhedlela, lamahofisi kahulumende. UNdlovu utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe isixoxisane leziphathamandla ezibona ngalolu daba ukuze kulungisiswe lolu hlupho.
Ngokuqala vele ukuthi uzokoka bakho ebakhaya kakhulu. Uyafumana ukuthi indawo enjengelupane uyabe isuka elupane ethenda edolobheni isiya endaweni ezinjengabojotholo lapho okuhambeka khona kulomgwaqo oright khona kulethara. Kuthi lapho kulemgwaqo enzima engahambekiyo bavele kabazange beke behambe ukudalela abantu ubunzima obukhulu kakhulu. Kungakho-ke abantu sebethembe izimota zabantu nje ezizimeleyo ezibiza intengo esabeka kakhulu oziqhobazeleka bakho. Kukanti lakhona sokhona ekuhamba khona edotsholo ukukhwela kwayo kulimazile kakhulu abantu abavele bengelamali.
Laba abanye-ke abazisebenzayo abanganikezwa imvumo labo bayathwala yini abantu?
Bayathwala bekwenza becatsha. Bangabantu abahlawuliswa imali ezesabekayo kumbe babambise alomthetho ukuthi bengababambi. Khonokho kwenza ukuthi bona ukwenzela ukuthi bazuze inzuzo bakhwezele abantu bekwazi ukuthi enye imali ngokuhlawula nxa bebanjiwe njengoba bengekho emthethweni.
Singathi uhlupho lolu lubakhathaza njani abantu babesiya ngaphi lapho kugcina kube nqabela ukuthi befike?
Bhizimusi enkulu yenzi iwa elupane edolobheni lelupane center. Kungabe ngingabantu abafuna ukuza esibhedlela, izibhedlela kazikho emakhaya izilutshwana, so abanye abantu bayabesiza ezibhedlela kumbe bezobona odokotela batholakala elupane center, ikakhulu nasikhangele ama-private doctors abeselupane center. Bafuna ukuya ema-ofisini, kungabe kuyikuthatha ama-passport, kungabe kuyikuvakathela ama-ofisi e-social welfare kumbe ukuya emapholiseni nxa besebele ngxaki, kumbe bafelwe bafuna ukuzothatha ama-death certificate, ukuzothatha ama-death certificate. Konke lokhu kwenzakala edolobheni lelupane. Kungakho abantu babesuka besabelele bevele emakhaya amaningi bezokwenza amabhizimusi abo elupane. Abanye ngosomabhizimusi emakhaya babezowoda impahla zabo khona phelupane, abanye ngabazothengisa iindida zabo ababezilime khona ngalo emakhaya. Imakethe ikhona lapha elupane ekhe abathengisela khona. Konke khonokhu kuyabakhathaza nxa sokubuya endabeni ze-transport, ngokubana intengo yangkhona inkulu kakhulu. Kwezinye indawo vele kayikho okwenza abantu begcine behamba imango esabekayo. Ufumane ukuthi umuntu uhamba umango odlula amakhilomitha ngamathumi amathathu, 30 kilometers isiya phezulu.
Babonakala njalo abanye abahamba ngendlela zokuhambisa ezifana lenqola kumbe amabhasikile.
Lalezo nqola sebesehluleka lokuthi bazimanethe emakhaya nxa ungasela amathaya, ukuthi umuntu eqalise ukuthi ithenge amathaya kuba nzima. Abanye bavele lezifuyo kazisekho, fuyo ziyafa ngokusweleka kwamanzi, ngokusweleka kwamadlelo. So obademu bokudolisisa lezo nqola abanye abaselakho vele ngitsho, kodwa abalutshwana babuya ngazo izinqola, abalutshwana babuya ngawo amabhasikili. Angeke sathi bonke abantu bawenza khonokho. Ikakhulu nasikhangele omama, yibo abahlukuluzeka kakhulu ngokuswelakala kwe-transport. Balutshwana omama abagada amabhasikili.
Kuyini elikwenzayo eliphathisa ngakho izakhamizi?
Sikubambe kakhulu khona lokho, sakubamba kakhulu, sakhulumisana labakhokheli ezigabeni khona phelupane. Sibamba kakhulu idaba olufana lokuthi omama abazithweleyo sebeze besehluleka ukuthi bafinyelele izibhedlela ukuthi bayebeletha bengazifakanga engozini ngenxa yokuswelakala kwe-transport. Sixoxe ngakho kakhulu sibili kabanzi labaphathi.
Alo-ke ngumnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bemaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Uhulumende ubikwa esithi kakalungisisi umthetho ovumela ukuthi abachayeli abangekho phansi kwenkampani ye-ZUPCO baqalise ukusebenza, njalo kufanele babhalise kumanyano wamankampani ezimoto ezithwala abantu andubana basebenze. Did you see Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi ingcwethi zempila kahle zicebisa uZulu ukuthi alimuke ukuchisa kwelanga okukhona lezinsuku ngoba kungadala ingozi ezichiyeneyo. Leli phephandaba lithi imoto zilakho kudubuka amavili njalo uZulu kumele anathe amanzi amaningi ngoba ilanga lilakho ukugulisa umuntu nxa enganathi amanzi ayeneleyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi igqwetha leHarare uMnumzana Phineas Ngaraba ugwetshelwe ukuhlala entilongweni okwenyanga ezilithumi ngemva kokutholakala elecala lokuntshontsha imali engamadola emelika zinkulungwane ezilithumi lantathu, 13,500, eyayiyimbadalo yendlu yomunye owayecele ukuthi amthengisele indlu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Bonani basakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela nelisethulela indaba ezimnandi, indaba zeqiniso. Ngibe sembingelela kakhulu ibandla le-Yellow Movement, ibandla labantu. Ngithi sukumanini le-register kuvota badala, thina sesa-register ngoba khayelani no-Grade 7 sebebhadala malini. So izani ngabuyela 5 years zonke leyibusa badala, abantwana bafunda grade 1 to 6 behlale phansi. La ma-teacher abevele engasafundisi ngoba evele engaholi imali yakhona iyebe ingasathengi. Khathesi campaign yabingezelela imali zama-teacher, ikwasiza zithatha lezo mali after ama-campaign. Sebetheli bavotele, so kumele ukuthi siyifundizane 42 years lokhu ungayifundizane uPF yabungonja. Njalo le ground yona le sikhuluma ngayo ukuze bevotshwe ukuthi siwuvotelele umbuso ukuphuma, ukuphuma umbuso lo. Sivoteleni ibandla elihle, ibandla labantu, ibandla le-CCC. Ngifuna ukuphendula ubaba lo we-EFF leZimbabwe lo ubuzwa ngempi eyenzakale e-Ukraine. Usethatha izinto ze-Ukraine zefanisa le-CCC yethu, kuyafanana ngamanga ayenziwa i-CCC. Iyathi nxa ilamarali besisithabezane bafike benza ukuthi thina sebesikhuluma iqiniso, wena wena president. Siyakuhlonipha ungu-president, kungela sikhulumela uthanda izinto. So sicela ukuthi uhlukanele ebandla le-CCC. Siyakubizela uPrince ezokutshiya ukuthi i-CCC ayikhulumi lomuntu ongelasebhu, ayikhulumi lomuntu owahluleka khona lokuvotela even ukhansili oyi-1. Siyakubizela uPrince ungazenzisa. So sicela uhloniphe ibandla le-CCC. Asikhulumi imanga, thina sabe sikhuluma iqiniso, into ezenzakala live. Yikubona amapholisa kaphendula ucingo nxa u-Studio 7 sesimtshelile ngoba kathatha ihlangothi abaphenduli la ma-message ukuthi beza ukuthi liqiniso bengamanga. So wena ungamelana le-CCC soze kukwenzuke labantu, vele ungathi ukuthi ligcwele ngaphi kodwa ukugcwala kwenu ku-useless, ligcwele ngomlomo kodwa lingelabantu. Hlukana lebandla le-CCC ube lesikhulumeli, ngoba ungajali ukuzikhulumela ku-Studio 7, khuluma ibandla le-CCC uzathi asikuhloniphi. Ngiyabonga
Tanum Studio 7, tanisa abantu bakithi laba be-Mount South, especially ematobo kwanda bantu sebetshayile amagodi bamelela imhlanyelo ekagajomba from the government. Surely can you support your family? Ungafida abantu abakungento zokumelela ukuthi wanzanika inhlanyelo, uzifide ngokumelela. I-dependence syndrome le abantu asebenayo iyayangisa kini, and this is why abantu beloke bevotela izanu year in year out. After 5 years bavotele ngakuhlala ekhaya uthi sembesengitshayile amagodi. Vele indawo yokutshaya amagodi leyana i-stone age farming le, ngakudala lokuya tshona ugebhala amagodi, tshona ugobile ensimini lokuyana asondlela yakulima. Actually you guys should be crying for ama tractor, ukuthi ulime ngama tractor if you vote the right people in there. Ukuthi wena ungathi umnyanga yonke ukuthi imeleli igovernment, imele igovernment yabona ingaphuma uzakwenzani? Awula plan B, ufuna ukunikwa nje inhlanyelo every year ubulokhu ufidwa. What kind of people have we turned out to be? Ukuthi nxa singaphila ukuthi siyabe sinikwa inhlanyelo, uthi ngimelele sibe inkalakatha yendoda elomfazi nabantwana, uthi ngimelele inhlanyelo ukuthi igovernment isiphuzile. Iphuzile uthi igovernment contract la wothi bikunika inhlanyelo, kanti wena nxa usiba nabantwana uthemba ukuthi igovernment izabe ikusupplya nenhlanyelo iminyaka yonke, wena vele awufuni ukuzithengela. That's very very bad thinking, ikakhulu coming from abantu bakithi ngaba komthwakazi abazazi ukuthi bazintandane. Singaziphilisi njalo, kuyayangisa lokhu. Liyasifaka abantu, liyasifaka, liyasehlisa ubuntu bethu. Utshona ukuthi ngimele inhlanyelo, kuyayangisa lokhu.
Studio 7 labalaleli, yazi ngizwe esinye isimanga khonapha, ndalele mbuka iv mpeki video yangkona. Abantu abagangileyo inkalakatha zabantu. Abayizakhamuzi. Babuya bezopheka phezu kwemizi yabantu. Bepheka phezu kwemizi yabantu bengabatsheli ukubatshela. Bethi bona bathunyelwe ngunkanyezi. Unkanyezi lo ngumlimu noma ngumuntu. Into abangayizwe ukuthi bathunywa ngumuntu obasebenzisa ukuganga. Bengabantu bese bezibona ukuthi yizigangi zona ngokwazo. Yonke into abayenzayo besithi ngokwezanu PF lokhu. Yenye ifake abakwazi ukuthi izanu lonyaka iyadliwa sebefuna ukuthi idliwe izanu bese bedlile. Mbone ngani ingqondo yabi lapho. Hayi asikho ukuthi baqinisile ukuthi izanu yakwazi konoku. Ufuna kuyo ma office nezanu PF bayebuzwa abantu bezanu PF ukuthi yini yini elikwenzayo konoku. Sizwe ngabo nxa besithi yiwo ababathumayo ukuthi kuhambani liyethatha liyehluthuna indawo zabantu lifake labo abantu babo ababafunayo. Basuke edwaleni. Edwaleni kula bathatha amaplazi edwaleni. Namhla edwaleni sokutheni. Sebeqalisa ukubuya futhi ebhuqwini egusini ensuza futhi. Betshiya amaplazi abangenayo. Ukuze libone ukuthi shuwa abantu abadala izigangi ezingaka. Uthithikela yesuka kibo khona eplan priest usho ukuganga khona le. Ezofuna ukufunda yabukuganga. Ngani bamtshaya kakhulu abafana mnaye abashola abafana laba labo. Osamishi ngani babethe too much iziyelele zabadala lezi. Izithuthe ezinye ezimanisayo. Sebe siwone isigawuke sidla imali zabantu. Sebe nonile sebe le mkhaba ngemali zabantu. Bethatha umhlabathi wethu siwubhadalela irenti emguzi athini. Hayi bayamboliyas. Bangiboliyas.
Sanibonani mthwakazi. Sanibonani mthwakazi omhleli. Tshona njani? Hayi siyatshona. Silokudana sizwa ubuhlungu njalo. Ngento esiyenziwa ngabo obhedimfofu labo July Moyo. Laba abathatha intuthuko yemathebheleland le development yonke emathebheleland bayifaka eziswini zabo bahamba bayadevelop izisu zabo lemkhaba yabo thina abantu bakomthwakazi sisehlupheka kangaka okungangokuthi yibo abantu abasithengisayo esishoneni bathi hayi esindebeleni kurayithi akudingakali development bese bethatha leyo mali bayishirelane labangani babo abangamashona khonale. Ibuhlungu lento elisenza yona linabo July Moyo labo obhedimpofu. Kodwa lokhu elikwenzayo abantu bakomthwakazi libangcwaba bephila lisithengisa. Akulandaba. UNkulunkulu ngowethu sonke lizolitshonela lana kusasa ilanga emini libalele. Libe kwazi ukuthi okwenza uphiri lo bhanda beyamenza. Ingakhohlwa khonalokhu. Siyalibisiloke silikhangele. Lihluleka lokukhulumela abantu bakomthwakazi ukuthi noma ivine parliament ivine 1D angeke kubazwe bekhuluma nge-development yakomthwakazi kodwa bona bayadla basutha. Uzubuza ukuthi izipra yona lezaphu babelichiya khona lapho babelichiyela ukuthi liye sithengisa na libe selisidla lodwa lisutha lithi lina limelela imathebheleland kanti lina liyasithengisa. Akulandaba uNkulunkulu ngowethu sonke sizohlala enhluphekweni kodwa kwelinye ilanga sizaphuma kuphela kule enhlupheko noma liyafuna kumba lifuna uNkulunkulu ngoyokwazi.
Yebo Studio 7 labalandeli bayo. Hayi okhulumayo lapha nguba uDube Bridge how bakithi ngiyadana kakhulu bengilalele manje khona manje nje namhla I think webe kungumhla ka 2 or so Sunday October ngisizwa u Belief Gawule ekhuluma polish umnangagwa emenza umuntu omuhle umnangagwa azana kwemuhle ungathathi inyoka ungayifaka lipstick uyifaka amagcobo kanjani izali lokho inyoka umnangagwa sangake abe ngumuntu omuhle into yokuqala kumele u Belief Gawule kumele akwazi khona lokho labo labantu abanjengochuma bona bayangisa nje ukuthi abantu bakithi kuyangisa ukuthi abantu bakithi abanjengabo u Belief Gawule labo chuma tshona babe ngamapraise singers awe bantu bezanu ukwedlula abanikazi bayebonisa phela uGawule angakhohlwa ukuthi la ngesikhathi sikaMgabe belokho beMgabe belokho bemapraise singers belokho bengamapraise singers ngendlela efanayo so akathesa umnanga kwangasuka kungena omunye owabo wezanu bazabe uzosebenza bona lo nguye ose right lo odlulile ose bona ukushothe vele ngokwabo aso bantu aba right ubona so kumele abantu babakhangele ngendlela enye ebalulekile kakhulu ngoba aso bantu abakhuluma into elokuzeni eliqiniso abantu abakhuluma ukuhlabela ingoma efunwa ngolo phetheyo ngaleso sikhathi ngoba umgabe bebemu protector na the same way eba protector umnangako.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwezemelika, abahlenga abawelwe ingozi bathi sebethole izidumbu zabantu abedlula ikhulu 103 ababulewe lizulu lesiphepho uHurricane Ian esigabeni seFlorida. Indawo eziningi zilokhu zilamanzi amaningi njalo kucatshangelwa ukuthi kungatholakala ezinye njalo izidumbu. Izolo umongameli Joe Biden uvakatshele kwezinye indawo ezitshaye izulu leli wathembisa ukuphathisa bonke abathintwe ingozi yezulu leli. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eFlorida, umnumzana Damurai Kwekwerere.
Hayi umumo usubuyele esikhatini sesensuku zonke nje hayi ilanga umumo womphakathi hayi ilanga selikhona hayi izulu alisani isidlulile ilokuzeni iHurricane Ian lo hayi usedlulile njengensukwini nje engadlula nje sokusala khonoko nje ukuthi sokulisana lokulungisisa ukuthi indawo eziyabe ziphazanyiswe lizulu leli amapholi amagetsi awayo izindlu ezagcwala amanzi khonoko nje yiyo nje into ejwayelekile eyenzakalayo yikho sokukhona yumsebenzi wesukhona hayi kodwa yena ulokhuzeni uHurricane Ian hayi kasekho nje hayi iFlorida sesekubuyele endaweni yiko khonoko nje okwamalanga wonke.
Siyabona ukuthi izulu leli lingakani uhulumende wayexwayise abantu ukuthi basuke ezindlini lina kungani lalingasukanga ngesikhathi lisina leli zulu?
Ye ukuphuma kwabantu ukuthi khona abantu basuke endaweni baye ngapha into yenzakalayo ukuthi khona kuyabe kutshengiswa laphana kulokhuzeni kuma weather forecast ukuthi iHurricane ihamba iya ngapi izakuya ngapi izachaya ngapi laphi izachaya kanje laphi izachaya kanje laba baseduze le lokuzini lolwandle kubo Fort Myers lezinye indawo ngale yi hayi ngale into ziyabe zingamanga kuhle sibili ngoba nxa echaya manzi yi indawo ziyalokhuza kuba kubi sibili ngale kuleziyana ndawo hayi abantu nxa kuthiwa bayasuka bayasuka sibili iliqiniso kodwa ke nxa usubuya ngaphezulu ngapha lapho sikhona thina kuyabe kungela ukuthi kuthiwa sukani kumbe liye ngapi liye ngapi kusokusiya ngokuthi khona lapho endaweni ohlala khona kuyabe kuyini okuzahlupha khona njengalapho mina enhlala khona into ehluphileyo ayisiyo ilokhuzeni ukutshaya kukaHurricane sibili sibili into ehluphileyo ngamanzi abebuthana ke kwase kusithi khona isidlulile yona iHurricane amanzi lawana yiwo akade sigcwala ke endaweni ezindlini endaweni and ayisiko ukuthi khona sithi iFlorida yonke nje kuya ngokuthi endaweni nje la lapha endaweni lapha endaweni so ukuthi abantu basuke abantu basukume baphume endaweni kuya ngokuthi khona kuhlalwa ngapi njalo lokuthi khona nxa bekhangela ukuthi khona izachaya kanjani iHurricane yakhona la usibona ukuthi khona hayi thina lapha hayi lapha singapha singasinda ngoba khona ukuthi umuntu uphume usuke emzini endlini ayisontwelula ayisontwelula.
Lo ke ngumnumzana Damurai Kwekwerere isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seFlorida sona isitshawe kakhulu lizulu likaHurricane Ian. Isikhathi kasavume uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba usuwesule udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ngumkhokheli webandla leZANU-PF kuluhlu lwamacala okumele athethwe. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abebandla leZANU-PF baphungusekela umkhokheli lanxa besazi ukuthi kalahlonzi. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.